Sobambelela uSomandla ngoba nguye umdali wento zonke. Sobambelela uSomandla ngoba nguye umdali wento zonke. Ngizozifihla uSomandla ngoba nguye lothando lonke. Ngizozifihla uSomandla ngoba nguye lothando lonke.